ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba umnumzana Washman Ncube isikhulumeli salomanyalo uthi kanti baphathi kuhle udaba lwamasotsha asemaphandleni kulungiselwa ukhetho ngakho ke kumele abuyele ezinkambeni ngokuphangisa.
Uyasikhuthaza njalo into enhle ukuthi amasotsha atsho khonoko. So nxa besithi bazalandela okulotshwe kuconstitution yeZimbabwe siyakwemukela. Esesikumelele yikuthi benze abakukhulumileyo, kungabi yinto yomlomo kuphela. Kabawakhuphe abuyele kumabharaki.
Kodwa emhlanganweni abawenze le ntatheli izindaba abebutho bakuphikile ukuthi basebenza lebandla leZANU-PF bekhuthaza labo abatsho njalo ukuthi nxa kulamasotsha ahamba etshaya abantu emaphandleni kawamangalweni wabomthetho. Okhulume emele abebutho uColonel Overson Mgwisi uthi ibutho alilani lokhetho njalo abazange bathumele amasotsha ukuthi ayekwethuzela uZulu ukuthi avotele iZANU-PF njengokutsho kwabezindaba.
We urge people who are not sure or doubt the genuine role being played by the ZDF.
Sithi thina abantu abangela qiniso ngathi kumbe abangela themba ngomsebenzi wethu ekusekeleni ukhetho lokuthula lokuhlanzeka njenge-ZDF, bengesabi ukuzosibuza imibuzo ukuthi lelo themba kithi babe lalo. Nxa kulabanye abebutho abaphatheke kukhetho bayenza lokhu ngaphandle komthetho, nxa kulalabo abalolwazi lwabebutho abaphatheke kwezombusazwe, sithi babuye besixwayise lawo mabutho azojeziswa. Amalunga ezeDF abonakala kumarali, kuma-VIP laku-VVIP bayabe besemsebenzini wokubona ukuthi kulokuthula.
Abebutho bagcizelele ngokuthi bazahlonipha loba ngubani ozakhethwa ukuthi abe ngumongameli njalo bazavumela amasosha ukuthi avotele loba ngubani. Uncube uthe lawa ngamanga njengoba kusaziwa ukuthi bakhona emaphandleni. Uphinde wathi seleke bahlangana labo emaphandleni loba bengazange baxabane labo lapho behlangana labantu.
Ungabala istatement sabo yikuzama ukucatsha ngomunwe ngoba abaphikisanga ukuthi akhona. Thina siyakwazi ukuthi sichasiso kayisisosiqiniswa abasinikileyo ngoba amasotsha lana nxa behamba behlomile siyasibabone sikhampeni bake badlule beduze kwamarali ethu bengakhulumi lomuntu kodwa bethwele izikhali okutshengisa ukuthi nxa abantu bebabona bathi abantu laba bangasilanda ngemva kokhetho.
Ibutho kalivunyelwa isisekelo sombuso welizwe ukungenela kundaba zombusazwe loba ezokhetho, kodwa iminyaka yonke ngezikhathi zokhetho lihlala lisetheza icala lokusekela ibandla leZANU-PF. Ukanti-ke lapho lihluthinela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe umbuso, abanye bathi kwakungekho emthethweni okwenza bangakhohlwa ukuthi lizavumela abantu makhaza ukuthi babuse banganqoba kukhetho olwenziwa ekupheleni kwayo nale inyanga kaNtulikazi. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngiwuGibson Pepe.